Kuliqiniso ukuthi ubaba uMdzuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament welowa uzombe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMdzuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni, ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani layo kumbe angahambisani layo, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula-ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMdzuri kazange alandele ngisho esisodwa isinqumo sebandla, esama structures ebandla, esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha, esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile. Ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise iparlament kumbe i-council ukuthi hayi uzivanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselayo. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMdzuri ekuphikisaneni ekubeni lombono otshiyeneyo abafana labo Dan Moyo abangekho eparlament, kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma-disciplinary hearing wona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa lebandla, sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into ibandla elingayenza ngaphandle kokuthi likubeke kanjalo.